Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle salamukela kusakazi we Studio 7 namhlanje ebuseni ngomvulo mhla ka 25 ngolwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje ibandla leZanu-PF lithi lisekela ukuqhotshwa kwamalunga ebandla leMDC kudala lephalamende nxa esenza umsindo.
Ukondile umongameli maesti ekaphulule ukubona yabafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kahle okhethiwe ngabantu kuyamele bakhutshwe bangabikhona edali lephalamende.
Ibandla le-MDC lona lithi ibandla leZanu PF lizawuthwala nzima edali lephalamende.
Hayi ngakuyenza khona ukuthi uhlale baqotha yikho ke uyabesemisa ukuthi sector bakhe uyabesemisa ukuthi lokwana umgabo beyikho khona laye uyikho khona mhlawumbe ungaphezulu
abantu bethula abakufisayo.
Sizakhumbuzana ke amalanga alandelayo la 16 ukuthi asingenza njani ukuze siqede lolu dubo ezimulini kuma communities njalo elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZanu-PF lithi lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi amalunga ebandla leMDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa azaxotshwa edale lephalamende eqaqhubekela phambili ebanga umsindo ngokhetho olwenziwa ngoNtulikazi lonyaka. Ibandla lelithi leMDC kumele livume ukuthi uMnangagwa ngumongameli welizwe wakhethwa nguZulu ukunqoba kwakhe kwasekelwa iConstitutional Court. UMnangagwa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni awenze uthangi ukuthi labo abazenza umsindo wedala lephalamende bazaxotshwa. UMnumzana Believe Gawule okudala le Central Committee kubandla leZanu-PF uthi uyakusakela ukusekela konke lokhu kanye lebandla lakhe liyakusekela.
Ukondile umongameli nxa esithi ekagulu beyithibona yabafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu kuyamele bakhutshwe bangabikhona edali lephalamende nazikhathi zonke abantu abatshengisela khona ukungaziphatha ngezinye indlela ngoba kumele amalunga edali lephalamende abe yiwo atshengiselayo ukuziphatha betshengisa abantu ukuthi bameleni bamele abantu ngabe siyafika edali lephalamende but ukuziphatha kwabo kungabi yihlambe ebantwini ababakhethayo.
Kodwa phela kulilungelo labo ukuthi bakwenze khona kwaba kwenze idala lephalamende akunjalo babakhawule
kulilungelo labo kodwa ngase sifika laphana ukutheni sokwenziwe konke kwaze kwayenziwa lani iConstitutional Court lazi yazi izinqumo zayo eyenzile konke bahamba leConstitutional Court. Hayi nqabe lahle iConstitutional Court gibza kusela munye umthetho oyehlula akwe ngoba akula muntu ongaphezu komthetho ngezinye indlela abakwenza singaphezu komthetho sebeyimthetho bona ngokwabo sebethatha umthetho bekufaka ezandleni zabo ngezinye indlela akusamelanga kuvele into yabo yonke ilandelwe ngoba bayehlulekile ngendlela zonke abazizamileyo ukuthi bakulungise ngokusemthethweni umthetho wabalahla ngokunjalo vele akula mthetho obavikelayo akula mthetho omalabo entweni enjengayenaleyo kumele umongameli welizwe ahlonitshwe.
Kodwa bathi linavumani mpela ukuthi lanqotshwa kukhetho osanda ukwenziwa batsho njalo.
Kepsing zathi mina nxa abantu belinebevume bona abasedale lephalamende wonke bangavumi ukuthi basedale lephalamende ukuthi ukhetho lukhambako.
Lo ngumnumzana Believe Gawule umseke okubandla leZanu-PF ubexoxa leStudio 7 esejolojo. Kodwa umnumzana Volta Moyo umlandeli webandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leZanu-PF lizothwala nzima ephalamende.
Sazange sirecognize ukuthi uwinile uyakwazi ukuthi ama-elections la atshontshwa i-MDC yewine ama-elections ngayi ngakuyenza khona ukuthi uhlale baqotsha yikho ke uyabesetshenisa ku-dictator bakhe uyabesetshenisa ukuthi lokwana umgabo beyikho khona laye uyikho khona mhlawumbe ungaphezulu.
Kodwa ke phela abantu beZanu-PF bathi banqoba ukhetho lolu njengoba nje le Constitutional Court yatsho njalo so loko likhulumayo bathi ayisikho othani umongameli ngowesephakathi.
Akula into abantu bezana abangayikhuluma nxa benqobile sibe sizabona umkhono mutshintsha sibe sizobona osomabhizinisi abavela kwamanye amazwe bebuya bezoinvesta eZimbabwe but ngoba abantu iqiniso bayalazi Yiko boni lizwe linje.
Kodwa ke ubona ngizani poko yaphetha ngani? Konke konoku nje lokho lixotshwa ejalo leParliament kusiya njalo.
Akulo ukuthi kuyaphetha ngani. Kuyabe kutshenisela how undemocratic izano is. Kuyabe kutshenisela ukuthi izano ile ilocuku olunganani emathi lokuthi nguntando kayiphikiswa ngundlangamandla.
Kodwa ke lina Paul yabe lidonsa lisiya ngapi?
Hayi sizama kubabonisa ukuthi babekwazi ukuthi abawinanga ama-elections babusa abantu ngenkani.
Womnumzana Volta Moyo lilunga lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Namhla lusuku lwesibili lokunanza amalanga alitshumi lasithupha okulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana olubizwa ngokuthi yi-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Inhlanganiso ye-United Nations ithi isihloko somkhankaso walonyaka sithi Orange World hashtag Hear Me Too sihlose ukuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kulwisane lokukhahlanyezwa kwabesifazana labantwana abangamankazana. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Samukeliso Khumalo, umqondisi wenhlanganiso elelwa ilungelo labesifazana e-Women's Institute for Leadership Development Trust.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbuzane ukuthi omama bahlukumezwa kakhulu elizweni omhlaba wonke jikelele, and it is irresponsibility yomuntu wonke ukuthi aluqede udubulo lomama abahlangana labo, ikakhulu when it comes to lokhu esithi thina i-gender-based violence. So siyakhumbuzana-ke amalanga alandelayo layo 16 ukuthi singenza njani ukuze siluqede lolu dubo ezimulini kuma-communities njalo elizweni.
Yes, ungakhangela emuva lapha ubona nzane selakwenza eZimbabwe kuyanceda yini?
Kuyanceda kodwa ispeed sakhona singanisi slow. Singakhangela i-constitution esilayo eyapha khona ngo-2013 at least singani yaphakamisa omama ukuthi omama labo bangani bayahlonitshwa njalo babekhona ezikhundleni. So indaba yokuthi omama sebekhona-ke mbijana ezikhundleni sebekwanisa ukuthi bephushe eminye imithetho ukuthi omama bangahlukumezwa njalo amalungelo abo ahlonitshwe. Ngibona ingani siyasalela njalo sibuyele emuva ngoba singakhangela okade kusenzakala kathi singama-elections omama bebehlukumezwa kakhulu ukuthi bangeniswe ezikhundleni. Ndleni sizizitori ezibuhlungu kakhulu ukuthi omama bagcina bedlwangulwa ngobaba abakupolitics ukuthi bona bekwanisa ukuthi bangene ezikhundleni. And njani nxa sikhangele i-economy nxa yinje, so umuntu ongumama nguye okhangela abantwana, nguye ohlukumezwayo ngobaba nxa ubaba ukuthi kalethi imali ekhaya kumbe uyahlupheka akatholanga msebenzi, usuka sehlukumeza umuntu ongowesifazane osendlini. And njalo mama siwabona njalo abanye sebesenza lokho esithi thina ama-sex workers ukuthi bathole ukudla bahambise abantu ababo esikolo. Kubona njalo kuyi-form of ukuhlukumezwa kwabo mama khonoko.
Kambe kungalungiswa njani konke khonoko Makhumalo ngoba sihlala sikwenza konke lokhu?
Kumele kutshintshwe. Mina ngibona sengazathi ku-right ukuthi sikhumbuzane nge-16 days of activism, but kumele sikwenze njalo insuku zonke. Singameleli kuphela ukuthi siqalise mhlaka 25 November bese sikhuluma ngakho. Kumele kube yinkulumo nje khona emarediyweni, ezikolweni, abantu bafundise ukuthi omama bayahlonitshwa ngoba yinto nje engikhoyo yena leyo. So fica ukuthi omama bagcina bephathwa ngendlela ezingayisizo. So it's about i-education, it's about ukuxoxisana ngendaba zona lezi, it's about also imithetho eqinileyo e-protect omama. Lokuthiwa ama-victim friendly unit akhona emapholiseni sometimes akasebenzi kangako ngoba labo nxa uhamba usuyareporta ama-cases abomama uzafica ukuthi bona ngokwabo abakho victim friendly, abakuzwisisi khonoko. Ngiyakhumbula omunye udade wabe ohamba emapholiseni esithi wayesayireporti ukuthi utshaywe i-boyfriend yakhe. Impolisa wathi wena ungathethisa i-boyfriend yakho, ungathethisa umuntu ongubaba, kumele kutshaye. And lipholisa leli elenza elitsho njalo. So uzafica ukuthi kumele kutshintshe vele ama-institutions ethu aqalise ukuhlonipha omama. So njalo imithetho-ke eyiyo ezabenza ukuthi bakwenze lokho ibe khona. So sifuna ukuthi ama-courts ahlonipha omama, amapholisa ahlonipha omama, kube le mithetho njalo efakwayo yi-parliament ukuthi uhlonipha omama. Yikho lapho esingaqalisela khona. So kusiba le oversight eqinisekileyo ukuthi imithetho le iyalandelwa. Ojaji labo bejaji sibili okuqinisekileyo uqotho ukuthi omama baya-protect. Njengoba lokho sikubona kusenzakala kwamanye amazwe. Ngiyabona eBotswana laphana ungaphambanisa umuntu ongumama, yangena sibile enkingeni. Thina imibhiya layo sikuzamile lathi singakuzama khona lokuthi omama bahlonitshwe.
Unkosazana Samukeliso Khumalo ngumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development Trust sixoxelayo ekobulawayo. Sesikhangeleke okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantine Chiwenga uthi umnumzana Nelson Chamisa labanye abaphikisa ibandla leZANU-PF abasoze babuse ilizwe leZimbabwe. Lokhu ke kwethulwe iphephandaba leNewsday. Iphephandaba leSunday News libeka ukuthi abathengi bedingisa amaphilisi eZimbabwe bazavalelwa amabhizimusi nxa bengaqhubekela phambili besithi abantu babhadale ngemali yakwamanye amazwe. Iphephandaba leStandard libeka ukuthi kulabantu abaningi abahlaselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Umsakazo weStudio 7 ukhangelelwe ukuthi namhla uza kwenza umhlangano lezakhamizi zeGwanda. UPlasidis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lapha ke eGwanda, edolobheni leGwanda, sesimeleleke ukuthi ngemva kwamahola amalutshwana nje alandelayo sizabe silomhlangano wethu omkhulu lapho esidibana khona lezakhamizi zalapha edolobheni laseGwanda nganye ke lalabo abahlala endaweni ezigombolozele idolobho leGwanda. Lapha ke size ngenjongo yokuthi sibe lengxoxo yokukhangela kumbe ukuhlaziya okuhluphayo lapha eGwanda. Engxenye abakahulumende bangezwa izikhalazo lezo balungisise izinqumo eziphathelane lenguquko lengqubela phambili yaleli dolobho kumbe lalumango. Njengoba vele iGwanda sikwazi ukubana lidolobho elikhulu esabelo semathebeleleni South, sesimeleleke ukubana siphathe umhlangano lo lapho ke esizakhuluma ngombuso wezabelo omumnyethwe usisekelo sombuso esika-2013 kodwa kuze kube lalamhla kulokhu lokhu kungalandelwa. Yikho ke sifuna ukubona ukuthi sihlaziye ukuthi kungani kathi i-devolution ilokhu ingakaphathwa.
Siyabonga ke BJ lingakhuthwa ngumhlangano lo khonapho ke eGwanda. Okwamanje ke isuke isikhathi sabalaleli ukuthi sizwe ukuthi bakhuluma ngani silabo lapha-ke ukuthi basitshele ukuthi babhekane lani empilweni. Nxa ukuthi ufisa ukuthi ukhulume lathi sithumezele umlayezelo wakho WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Nanko okunye okwethulwe ngabalaleli beStudio 7.
Igama lami ngingumahubo Mahlaba, ngiseJohannesburg, ngihlala eCosmos City. Uhlupho esilalo thina abantu bakoBulawayo, abantu beZimbabwe, ikakhulu thina esivele eMathebeleland, zincwadi zokuhamba edorobheni lezi nsuku amapholisa ayahlupha. Kumele uhambe ule mali ukuze ma ubanjwa akwazi ukubanika ma ungala phemithi. Abala maphemithi kungcono kubo. Kanti lasekhaya futhi koBulawayo isimo sibi kakhulu. KoBulawayo kakhulu imisebenzi kayikho, noma uthi uyahamba uye ekhaya akulanto uzafika uncede ngayo abantwana ukuthi bafundise ngani, babhadalele ngani. Lezi tende esazitholayo emapulazini lezo, imali zokuthi sifense kazikho. Impilo enzima kakhulu, mina mphila ngokuthengisa imithanyelo khonapha eCosmos City.
Igama lami ngingumfundisi uRichard Moyo, ngilana ePretoria eSouth Africa. Indaba yesibhedlela saseSouth Africa lapha eNeo Mafias iphethe ama-extensioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 njalo nasemamilodi. So i-community yakhona yase-1 iyenzile umhlangano ngolwesithathu iyadecida lapho ngenxa yokuthi abantu baseZimbabwe abaningi bayolatshiwa lapho so uma bafika abantu lapho badecida bathi no kufanele kube namalayini ayi-2 abantu bayavuka mhlawumbe ngabo 5, 6 ukuthi bayabamba ilayini kuyagcwala kukhulu ezibhedlela lezi. So badecida ukuthi no even ma bafika lapho kube namalayini ayi-2 abantu baseZimbabwe ilayini yabo base-South Africa ilayini yabo nabanye amazwe nje ayojoyina abantu baseZimbabwe khulukhulu abaZimbabwe baningi lapha eNeo Mafias. So makunjalo bathi bayathoma kulapha abantu ba-South Africa, mabathoma kulapha abantu ba-South Africa mhlawumbe bayaphela ukulatshiwa ngabo 3 or 4 ma ba-South Africa bangapheli ikliniki le mayavalwa kutsho ukuthi angekwa kusize uzokuza kusasa. So into efana le into ewuhlungukhulu ma ufika laphaya ubona abomama bazithwele banabantwana abanye bayagula bakhulu njalo siyacela kunalava mela izizalwane zaseZimbabwe lana eSouth Africa ukuthi bakhone ukuzwa umlayezo lo ukuthi nabo bafike bakhone ukuthi bazibonele ngesimo efana leso ukuthi abantu bayancedwa different way ukuthi abanye bajama ilayini yabo abanye ilayini yabo. Into le ayisinde ehle khulu njengathi abafundisi iyasiphatha njengami ngiphatha kudi kaku ngiyazohlu ngikhulu mangafika lapha emangibona indifana lezo. So siyacela ukuthi sincedeni incedani abantu waseZimbabwe ngenxeke ukuthi bathi bayaceda amaphilisi aceda umuthi wabo njalo njalo, mara into le siyacela ukuthi abamela amazwe bafike bazibonele ngegameni kaNkulunkulu. Ngiyathokoza kakhulu nibe nelanga elihle ngomvulo omuhle lapha nisebenza khona. Amen.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu kulampo-ke baba Moyo. Laba bafisa ukusithumezela khona imilayezelo khona manje lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 0120246503 18. Siyabonga. Yes, sibone ke okuhambelana lamanye amazwe. Inhlanganiso ye-European Union isibhalelane isivumelwano lelizwe leBrithani sokuthi eleBrithani lisuke ku-EU loba nje kusakude phambili ukuthi eleBrithani lizimele lodwa. Umongameli Donald Trump usecele ilizwe leMexico ukuthi livimbe kancane abantu abaya kwelemelika kwamanje abaningi okumangalisayo. Umongameli Muhammad Buhari wakwele Nigeria uthi ulusizi kakhulu ngokubulawa kwamasosha alichumi lane asuselwe amanqe ngamalecacha. Lamhlanje ke kuhlelo lapho sixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe silomama uSithokozile Fuzane ngumakhumalo ukhona ngale ke eJohannesburg. Sabona mama.
Yebo baba.
Linjani makhumalo?
Nikhona linjani?
Hayi siphilile makhumalo, udabuka ngapi?
Mina ngazalelwa esigabeni endaweni yeGoluchena.
EGoluchena ke
njalo? Esechanke. Yebo.
Uthiwa ngaphiwa khona?
EGoluchena kodwa enkayi eGoluchena.
Ah, kunjani khona ngale nkayi kudala wagcina eh?
Kudala ngagcina esigabeni nje okuthiwa kuseGandamuthi.
Hey.
Lapho engizalelwe khona, ngakhulela khona, ngafunda isikolo eseShanki.
Wathi uqeda lapho waya ngaphi makhumalo?
Angisaqedanga nje isikolo zasezivalwa sekuyisikhathi sempi. Ah, ngahlala ekhaya. Ngase ngisiya kwenda ngendlela ezinyangeni eGwidi kofuzayo.
Umakhumalo ulabantwana abangaki?
Ababili, ukuthi ubaba nje wasuka watshona masinyana abantwana bebancane. Omkhulu wamthiye le 10 years, omncane le 9 years. So ngase ngisala nje ngibondla abantwana laba. Hayi, angisaphindanga ngathola omunye umuntu. Ngakhanyela ukuthi ngike ngenzeni lahle into engilayo, ngidinga into engingelayo. Ngadekela ngondla abantu abami laba, ngabondla-ke indabo basebekhulile bazisebenzela nabo.
So singathi kwakunzima kanganani ukukhulisa abantwana wedwa makhumalo?
Kwakunzima kodwa kwakulo baba omdala wabo omunye osebenzayo owayekhona obancedisayo okuthiwa nguLoti Fuzane, manje ungukhansila enkaya lesigabeni sezinyangeni. Nguye owayebancedisa engincedisa lamisi sondlala ababantwana. Lamanje nguye lokho esabakhanyela, ngaba neproblem uyabuye uyabakhanyela uyabancedisa empilweni.
Ye, singathi khona nxa sukhangela ukukhulisa abantwana uwedwa siyabona ukuthi kuyabe kungani ubaba kakho, so ke kuyabe kule nto eziningi okumele uzikhangele uwedwa. Kunzima kanganani ukukhangela into zonke lezi?
Hayi, kwaba nzima kini ngoba kwaba nzima kakhulu. Kimi kwaba nzima kwaba double ngoba lo sister wami ongilandelayo wayesetshonile, wathiya abantu abakhe bele 2 years omunye le 4 years. Labo bantwana ngibondlile, sembondla ndawonye labami labemba abantu abayi-2, so babayi-4. Yimuli nje ebe ngiyondla nzima empilweni.
Singathi ubusebenza kumbe kade ungasebenzi makhumalo?
Ngike ngangani ngiyasebenza ekwemgelweni, kwayehlula nje kwakungana kula mali kakhulu i-city council. Sase siphila nje ngokuthi sibe sithwala izinto siyadengisa ezimayini eQhinisi, labanye omakhelwane abamomisi Sidlamini sisiyadengisa sibuye sikwazi ukuthi sinike abantwana, sibuye siphethe okuncane sithengele abantwana. Sisiyafolela ithukela nje yalani ngasekho lihluphe, siyefolela ithukela singalithola sithwala sigidini sibuyele ezimayini sikwazi ukuthi siphilise kanjalo abantwana.
Yes.
Kuseze kunjalo ngabona ukuthi impilo iyala, ngabe ngiqalisa ukubuya sengisiza ngapha eSouth Africa ngo-2003. Lami sengizozama ukuthi ngibone ukuthi ngoba kwasekusala lapha ekhaya.
Yes, ngathi eGoli khona kuyasebenzeka yini makhumalo?
Hayi, eGoli nje ngilokhu ngifikileyo khona, hayi khona kungcono kuyasebenzeka ngoba ngikhonile even umntana omkasister wami lo laye kade ngimondle watshonelwa ngubaba lo mama. Ngikhonile ukuthi ngimfundise ngoba waze wayafika waqeda form 6 waqeda i-college wagraduata last 2 years ago. So lamanje ukuthi umsebenzi kawuthole kahle. So ngabantu ngabona ukuthi kuthi lami kulenye into engiyenziyo encane.
So ke usebenza umsebenzi bani makho?
Ngumakhitshini.
Yes, awuzwa kakhulu makhumalo. Kodwa isikhathi sethu sesidliwe kumangoye. Nxa ungavalelisa khonapho utshela abantu beZimbabwe ukuthi wena siwaphila njani kuze kube kufike lamhlanje.
Yebo baba, ngiyabonga abantu beZimbabwe. Yeyi, impilo inzima, uyabekezela. Nxa ungumama bekezela, uthanda nele sonto, ungaba ngumuntu umama ungena isonto, kuba lula ngoba ezinye izinto sahlangana labanye umama bakucebise lokhu bakucebise lokhu uzama ukuzithoba lokubekezela ngoba ungaziphatha kubi impilo ingakuthwalisa nzima so ukuziphatha kuhle la ube ngumama obekezelayo ulalele nje ube phansi always uzaba ngumama uzabona impilo yakho izaba right kuhle labantu abama bazange bangene etshwaleni abazange bangene lokubhemeni ngabantwana nje omunye lo uyazisontela iZion lo munye hayi abayisibo bantwana labana ababhedayo kodwa ukuthi bakhuliswe ngumuntu ongumama kuphela kuba nje uNkulunkulu yabe kunikile
lo ke ngonkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo besixoxa la ekhona ngale eJohannesburg kule South Africa sibongile kakhulu uMakhumalo
ngiyabonga lambaba.
Lokandaba lamhla ke ngilonkosazana Sharon Thebe ukhona ngapha ke kwele Melika. Mathebe kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Thebe kunjani?
Ngiphila kakhulu ungaphuka ngikhona khona.
Ngihlala eDelaware.
Ye Delaware singathi yaziwa ngani kanti?
Ah Delaware. Ah kulalutho sibili lapha baba Thebe. Indaba abaziyo iPennsylvania. You know, but I tell her, it's not even being my Joe Biden, who I'm vice president, fellow of Usala La Pamwala.
Yes, ngathi khona phethela kwe ufike nini?
Ethela wemfike lapha ngo 2005. Ngangihlala eFiladelphia.
Emelika vele wafika nina?
Ngo 95.
Impilo yalapha injani mathe?
Hayi impilo lapha right, yaphileka. Eh thina vele akula impilo mina engiyaziyo ngaphandle kwakhona apha. Ngasuka vele ngathi ngiqeda isikolo ekhaya ngathi ngabuya lapha azange sebenze ekhaya. So umsebenzi wami wokuqala ngawuqalisela khona eAmerica. Into zingihambela kuhle ngila problem you know ngafika ngangena ku nursing field yele from the beginning sisela khona phana ngo 95 ngaqalisa ngaba ngo nurse aide ngabuyela esikolo ngaba ngo nurse khathesi sengu nurse practitioner so hayi angila ma complaints amaningi.
Yes ngathi kunjani kodwa umsebenzi lo
ukuba ngu nurse practitioner irole yakho sibili ukuba udokotela but hayi isalari yakho ayisikuye but hayi bakubhadala ngcono than i-regular nurse ngoyenza i-diagnosis ngoprescribe imithi yonke efunekayo umwevele u-primary care provider kwama-patients akho eDelaware like i-state yonke imithetho yabo iyachiyana nxa kufika ku-nurse practitioner eDelaware usually kufuneka ube lo dokotela ozabe usebenza laye but uyabe usebenza laye but not ukuthi uyabe kutshela ukuthi wenzeni ngoba uye wena vele yakwazi into okumele uzenze so umthetho uthi lapho osebenza khona kumele kube lo dokotela okhona ozabe collaborator angazi ukuthi ngingakufaka ngabi njani
hayi siyakuzwa
yeah. So we have a collaborator. So but this state mina enhlala kuyo ungasebenza 2000 hours under ku collaboration lo dokotela then ungazisebenzela wedwa ufunctione njengodokotela uzulele yakho ipractice ongakhangela khona ama patients.
Siyakuzwa kakhulu Mathebe kodwa ke isikhathi iso singamse siphelile ntombi so ungavalelisa abalaleli mama
hayi angazi ukuthi isikhathi bani lapheli khona ngapha thina sokuntambama hayi lilale kuhle abavukayo livuke kuhle
umakotwa komama umakotwa komama umakoti lo
ibizo lami endume ngalo ngudibi umthako lophuma kogodla mnyamahla bayithwale kwamakhilinsimbi ngomlenze ngaphansi kwenduna uvezi umafumathayi maduna ye ngicula umculo kamasikandi elami ibizo lokuzalwa nginguthabani Ntwanda kanti endume ngalo lapho emculweni ngelika khulu wami udibi.
Lo que ngahlukana no mama wengane zami luya kalusane lwami te lo que ngahlukana
umculo wami ngathi ke okwamanje sengikhiphe amadlaladi amathathu kule dlaladi elitsha engilikhuphileyo elithi inyoni yamadlozi elilama track angu 12 ngilirecorde e-studio 2088 e-studio sikakhehla okunguye odlalela iqembu lika mtshengiseni amageza amahle i-keyboard waphinda wangidlalela i-keyboard waphinda wamisa i-CD lamelitha
iyangibuza umntanami uthi umama wami ukalala
ngaphinda ngabe sengiproducewa umuntu odlalela uThokozani Langa izinto. Lapha ngicula ngengoma ethi Thula Sane Lwami mayiqhubeka ikhuluma ngokuthi ngitshela umama ukuthi umakoti wakho mama wayibamba wayiyekethisa emendweni umakoti wasuka yena walahla umendo mase ngiqhubeka phambili ithi Thula Sane Lwami thula thula sane lwami ungabokhala ngahlukana nomama wakho ngingakugondanga ukuthi ngihlukane nomama wakho
nalabafana bezakade niyababo nalaba fana bezakade ha abafana bezakanje ubona bayakuzwa ha abafana bezakanje ubona bayakuzwa
apa msakazo omkhulu leyo yingoma yobunsiza lapha kumagandi kufanele ube lengoma yehawu nxa uyinsizwa uzise kumbe ngithi ke uvikise ezinye insizwa ocula nazo nabo bezizwe besemculweni ukuthi khona hayi madoda ingoma thina siyashaya ithi laba abafana nampa abafana beza kabi mina ngiphuma kogodla yomnyama nxa kuyikuthi uqhube kuyilalela le ngoma ilezibongo lapho engizihaya khona ezokunsiza nje.
Sesizo sibili ziyaduma konamba ke siyafisa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisithumezele phela imilayizelo lithumeze kunombolo 801-202-465-0318 lizwe kahle 01-202-465-0318 liyahamba kuwhatsapp konampana lifithizele okwisibhono konokana phela okuthi record bese sithumezela umlayizelo ofisa ukuthi uzwe nxa ulalo mculo usibhalele kathesi usitshele ukuthi ufuna ukuthi sikukhulume sikhulume lawe nini ye asithanda umculo sisithunjani
koma lobona luphakathi nxa utha intinziyo zabangizonda ziyakhathazeka mazi mbona ngisaphila ngisenze nje kodwa yama ikhathazeki sidaledala ngoba phela amazondo into esadalena futhi into esiyiphilela vela ngilandaba lokuzondwa ngoba vele ngaqala ukwathola amazondo ngisesesisini sikamama uzondile ngiwumdawini udawudula uvodoza owanda wafota zokufele wanyathela ngezinyawo ubhodla beswakumamba ngokugxila njengendlovane libe lingadonga nkomo liyadangala esaswela amabala sabi kenkosini ngingumama ebheke phansi bethu namahloni.
Siyabonga kakhulu ke lo ngudibi sizaqhubeka laye kusasa ke esishayela omnye umculo kodwa singake hlukane ukuthi sikhangele ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZANU-PF lithi lisekela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC kudala lephalamende nxa esenza umsindo. Kodwa ibandla le-MDC lithi ibandla leZANU-PF lizothwala nzima edala lephalamende lonyaka leminyaka elandelayo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngasidibaneni ntambama ngo-7:30 p.m. olivalelisayo ngu-Kip Stube.